sendaba ku VOA Ndebele.
Lebo kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ababalisi bemaphandleni abaqale ukukhalala umsebenzi izolo phezu kodaba lweholo bathi bayaqhubeka njalo ngohlelo lwabo namuhla. Ukunyakazela kwamapholisa ezitaladeni zamadolobho agoqela koBulawayo laseHarare sokuthiye abanye bethithibele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ithi amalunga ayo ayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi namuhla. Ababalisi bakhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu njalo bathi kumele uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqale izolo njalo kukhangelelwe ukugqitshwa kusasa. I-ATUZ ikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela ababalisi ukuthi zixhase njengayizolo ukuze umzabalazo wayo uphumelele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Fortune Jamela.
Siyaqhubeka ngoba kuyatshengisa ukubana umkhosi wethu lo umkhulu uyezwakala njalo abanye ababalisi labo balesifiso sokuba bangenele. Kulusizi ke ukuthi ezinye inhlanganiso ke azikatsheli abanye ababalisi ukuthi batshengisele. Ngalokho ke abanye ababalisi balokwesaba ukuthi uma bengatshengisela bengazithola ke sebesengxakini besenkingeni ngohulumende lo ongelazwelo ovele elinde ukuba athele imbazi kuye wonke umuntu otshengiselayo. Ngalokho ke inhlanganiso le iyaqhubeka njalo isamemezela ababalisi ukubana kabahlanganele lale inhlanganiso ukuze sitshengise uhulumende ukuba sibambene, ngoba phela nxa sibambene sinje konke kuzahamba. Kodwa ke ngiyananzelela ukubana uhulumende uyajabula kakhulu nxa ezinye inhlanganiso zingangenelanga, ngoba phela uyabe sekwazi ukubana kukhona abanye angabasebenzisa ke babe yizibonelo. Kodwa ke hayi, ngiyajabula ngoba uyazi ukuba siyatshengisela njalo angeke asebenzise noma yiliphi le ilunga lale inhlanganiso ukubana enze isibonelo kwabanye ababalisi ukubana bengatshengiseli. Ngalokho ke siyabona ukuthi ke masiqhubeka sasikhangelela ukuthi ke inani lababalisi abazangenela likhuphuke, ngoba nje ukukhathesi ke bakhona abalokhu bedingisisa ukwazi ukubana labo bengangenela na. Kulokho ke sithi ye, wonke umbalisi ulelungelo njalo thina siyinhlanganiso simele bonke ababalisi ukuba bavunyelwe ukutshengisela. Ngalokho ke wonke umbalisi uvunyelwe ukutshengisela lokungenela kulokhu kutshengisa langolwesithathu kusiya phambili, siyatshengisela. Njalo kusuka lapho ke sesiyabona ke impumela yalokho, ngoba ke sikhangelela ukuthi uhulumende ke asiphendule njalo abekwazi ukuthi uhlala lathi phansi sikhulumisana ngezikhalazo zethu engezi ezositshela ke kumbe ephethe isiwiti esokuyenga umntwana, kodwa ke aze le ndaba ebambekayo, aze lezinto ezibambekayo etafuleni lapho kukhulunywa.
Kahle kahle kungani ababalisi befuna ukubhadalwa iholo ngemali yedola leMelika?
Ababalisi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngedola leMelika ngoba ke nga sithi siyacathanisa ke imali abayitholayo ke ngale ngalolu hlobo lwemali olukhona ole ARTGS lolu. Lucina ke lutshengisa ukuthi umbalisi ke weZimbabwe imali ayiholayo ayi sincane kakhulu ukuthi ngingabe silingana lamadola angakwana wona yi 45 awemelika. Kulokho ke sokuphambanisa isithembiso esayenziwayo ngababalisi lohulumende ngo 2012 esokubana iholo lizabhadalwa ngedola lemelika. Thina sithi sifuna idola lemelika ngoba siyazi ukuthi idola lemelika likhona. Sibona njalo nje lapha emgwaqweni osiphatheleni balalo idola kodwa leli dola alifiki ebabalisini. Umelitho ababalisi bethathele neliholo labo elincane bayethenga idola lelo ngoba befuna ukuthi bayethenga imithi kuma pharmacy la kwezinye indawo okufuneka khona idola lemelika.
Umnumzana Fortune Nyama iJamela ngohlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ukunyakazela kwamapholisa emadolobheni afana la kobulawayo laseHarare sokulethe ukwesaba ebantwini. Amapholisa la ebegcwele esitaladeni izolo exwayisa abantu ngokumemezela ukuthi bengazi bangena esitaladeni betshengisela. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yezinto ezitolo okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuthi abantu bangene esitaladeni betshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sinanzele ukuthi lama roadblocks singasawazi. Kodwa sinanze ukuthi ama-mangos bakhanya amapholisa abavalile sibili bafake lama drum lawana. Njalo ungananzela isibo labanye esibejwayele abetraffic. Ungathola kula betraffic labana abagqokileyo kodwa kulabaningi bawile sigumbe eceleni khona abaningi. Usukela futhi uyabhoda indawo eziningi emagrosa, ema-filling station, ugcwele amapholisa nje igama lonke. Kube labanye abahamba bememezela ikakhulu mina ngihlane labo ngazivela ngezama indlela ku-Freton Group. Ngihlane labo betshela abantu ukuthi hhayi. Alingethuki hambani liyesebenza kula muntu ozalenza ilutho lingesabi sikhona silalivikela bememeza nje besabantu bangethuka bahambe emsebenzini bangakhali umsebenzi. So but idorobho lonke amalokithi yonke kugcwela amapholisa.
Manje isimo sona leso asethusanga yini abanye abakhumbula ngeminyaka edluleyo?
Ye sibona ungathi iZimbabwe kumbe iBulawayo abantu abazogcwela amapholisa kuyahlupha ngoba abantu bakunabezibuza umbuzi kanti sesempini yini ungabona sogcwela ipholisa lonke akulahle embeza ke leyo ebonwa ngabantu basokugcwala amapholisa khonokwana sibona ngathi ingxenye kuyindlela yokwethusela abantu ukuthi abantu ngezwa phela kanti kule ngungwane eziningi ezikhulumayo kulezi nsuku ngenxa yomumo sikhuluma kanje kade simpuphi icansile from ama-$10 sikuba $18 i-10 kg. So umumo onjalo ngabona umhulumende uyananzela ukuthi masinya kuzaba lento engenzakala ngoba abantu sebefuchele emdilini abantu benzakalayo babona bezukulu zokangaka. Ngibona ungathi uhulumende lokwesabela yibe sifuna ukwethusela abantu sibalisa amapolisi iganga lonke ukuthi abantu bengazami lokunyakaza, abantu bengazami lokuthi bazikhulumele lapho abaphathwa khona kubi, abantu bengazami lokutshengisela. Ngibona ungathi indlela yokwethusela abantu.
Yona ibikhona yini imbiko yokuthi kuzaba lokutshengisela?
Okwalamuhla ibingekho. Mina ngokwami libi no-social media besingahlangana la umbiko onjani. Kodwa amapholisa ayebegcwele iganga lonke nje khanye memezele ethi hayi lokho okuthiwa lingayo emsebenzini okuthiwa hlalani ezindlini hayi lingethuki livikelekile qhubekani lisiyakhonale. Engxenye mina ngibona ngathi kuyi-strategy sokuthi amapholisa afuna hlavayela abantu ukuthi abantu bangaplani ukwenza khonokho. Kimi ngibona ngathi yini indlela eyenziwa ngabomi ukuthi bona bahle bagijime phambi kwabantu ukuthi abantu bengakwenzi behle bona benza ngathi sebe lo mbiko kanti bona hayi akulanto abantu into abayenzileyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uhlangane lomphathi ntambo obona ngokudlelana kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo izolo wamazisa ukuthi eMelika liphatheke kubi ngokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo oluntu eZimbabwe. isikolo semelika sithi uambassador Nichols ubonise njalo umoyo ngesidingo sokuthi uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu kanye lokuthi aqube inkulumo eziqotho ezileta wonke umuntu ndawonye ukuze kulungisiswe umumo ohluphayo. Sikhangele okusemaphephandabeni ngalikuseni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema sexwayise abenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi kumele bathiyane le njongo yabo yokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF. Umsakazi weZBC wona uthi umphathintambo obona ngezokuthengiselana umnumzana Mangaliso Ndlovu sesole kakhulu abamabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela ngegama likaJesu lani lonke mahlabezulu. Mina ngithokozani Chaba, ngithanda ukukhuluma ngomumo okhona elizweni. Ah, zihlobo zami, elizweni lapha siphele nzima. Amatitsha aqinisile ukubona lamadokotela ukuthi bazakhalela umsebenzi ngoba kuzibunzima bukhulu elizweni. Asikwazi lokuthi singakukhuluma sisithi ngoba shuwa ngeqiniso lonke kula muntu ongavuka ekuseni esiye emsebenzini kodwa kuphelele kwenyanga abuye ephethe izandla. Umama labantwana ekhaya bethuba kusemsebenzini uzabuye phithi kodwa ubuya ezihambile. Kambe kungaba kuyini lokhu? Kubi nje ngoba kukhalela kwamadokotela abantu bayafa kodwa iqiniso lathi siyakubona ukuthi balambile. Ngaphandle kokuthi kulungisiswe angiboni ukuthi kungaba khona okunye. Into nje eluhlupho yikuthi loba izinto zikhwela kusenziwani bathula zwi engani kabakuboni bona bekuboni. Endiyani ukuthi balungisise uhlupho olukhona elizweni. Hayi bakithi, siyacela ukubona nxa besizwa labo kabake bazama icebo balungisise okuhluphayo. Kungabi khona ukuba abantu bekhalala imisebenzi kusenzakala isenziwa lokhu lalokhuya ngoba ukukhalalwa kumsebenzi kwamadokotela abantu abaningi bayafa. Njalo ngohlupho olukhona elizweni abantu bethu sebephelile befela emigodini bezama ukudinga ukuthi kumbe bangathola ukuziphilisa kodwa konke lokhu kuyehlula abalandaba lakho vele kabakukhangeli ngoba bona balempila kahle labantu babo. Ah, uNkulunkulu kasihawukile kulobu bunzima esiphakathi kwabo.
Umnotho weZimbabwe usugugudekile impela. Usugugudekile umnotho okuthi akusela muntu ozuza iholo elimanelisayo. Iholo labantu bonke seliphansi kakhulu. Kakhulu sibili ngoba ibhondi lona ngokwalo against idola kalisasebenzi. Kuthi ngabe abaphathi bayakunanzelela khona lokho ukuthi ibhondi kalisasebenzi. But it's unfortunate ngile themba bona bathola ama-US dollar. Bona bazikholisa ama-US dollar. Kunengi bese besithi kabahola ama-RTGS. Kodwa iqiniso ukuthi RTGS kayisaphathisi akusela mali ngoba kathesi sebekhona sibili abantu abahola ama-$15 a month. Nxa siqathanisa ngokuthi behola ama-RTGS against dollar. Okuyinto embi kakhulu. Okudanisayo ukuthi kathi yena umongameli uMnangagwa kungani engakunanzeleli. Iqiniso ukuthi lo ngobana bona ababamgombolozeleyo bemtshela ukuthi ilegitimacy kayidingeka edinge kuChamisa. Iqiniso kodwa uChamisa nguye inkalakatha kulolu daba. Akulalizwe elingabuya lize evula ibhizinesi elizweni elingekho politically settled. Ngabe umnangagwa engumongamelo lengqondo eziphileleyo, ngabe uyakhulumisana loChamisa. UChamisa wavotelwa ngabantu abaningi kakhulu. Ngoba njalo ngileqiniso lokuthi ngisho laye uyakwazi ukuthi uChamisa wavotelwa ngabantu abaningi ukwedlula abakhe. Kanti manje uzondani ukuthi akhulumisane lomuntu akwaziyo ukuthi yena wamwina ngokumtsotsa. Kasondele kuChamisa bakhulumisane ukuze abantu abakhiphe kulolu duku abaphakathi kwalo. Ngoba isiphetho abantu bazagcina ukuthi bemhlamukela befuna bengafuni. Ngoba akekho umuntu ongaphila ngaphansi kwalomumo njengalesi ufakwe uMnangagwa. UMnangagwa ufaka abantu ebuzimeni obukhulu kakhulu phakathi kwetshe nembokodo esenza ngabomo. Esenza ngabomo sibili okululunya kodwa ngenxa yolunya lwakhe lolwa luhlosileyo kuzagcina kudala ukuthi abantu bengawuhloniphi umbuso wakhe. Ngoba umbuso wakhe uzwisa abantu ubuhlungu. Umuntu ongamzwisa ubuhlungu kuyafike kuthini athi kanti okungasikufayo kuphi. Azinikele kikho konke okungavela. Engumuntu olengqondo ezisebenzayo ngabe uyakwenqabela khonokho. Ayenze ukuthi lo ngobana yena watshontsha ama-election. Azenze ukuthi ahlonipheke ebantwini. Ngoba lokho sibili kuzadala ukuthi abantu begcine bengamhloniphi. Bengawuhloniphi umbuso wakhe. Kanti ke njalo ngabe lo baba uMalaba uyakunanzelela ukuthi wafaka abantu ebuzimeni. Ngoba konke lokho kuze sibe senkingeni ezingaka kungenxa kaChigumba noMalaba. Yibo abafaka abantu emanyaleni njengala.
Indiyani basakazi beStudio 7. Igama nguRapson Mwale ngiseRandfontein eJohannesburg. Mina esami isikhalo yikuthi kune uhulumeni kazama ukuthi impela efune ukwenza kube nemali eZimbabwe ngoba khona manje kakula mali. Abantu bonke bayahlupheka izinto zikhwela mihla namalanga. Siyacela mpela uhulumeni ukuthi ezame ukuthi enze kube nemali noma kungasebenzi irandi laseSouth Africa kungaba ngcono. Ukwenzela ukuthi izinto zibe khona ezweni. Ngoba abantu bazobulawa indlela elungise le ndaba ye-electric ugetsi ukuthi i-power station yase-Wangi isebenze. Ngoba ma ingasebenzi i-power station yase-Wangi yikho sekwenza ugetsi uhambe masayana. So uhambe isikhathi eside abantu bayahlupheka. Ngiyabonga.
Ngiyelela ku-Studio 7, ngiyelela abe-Studio 7 nabakhulu. Ezinhle kangaka bani bayeza la abantu bezani bani sibayekele kambe ngigawule ngathi uChamisa kavumi kati waye bona bengavumi ulokuzeni wawina MDC le kaMorgan Tsvangirai bayirobha athi waye bona behlala berobha abanahloni beke beyekele begugile benjalo lokho walibona kuizwe ulokela winwayo from 8 lo ubusa umuntu owane mina uMnangagwa umgawu ufana lokuthi umgabiza baye befuna ukuthi bona abanye bevume bona bangavumi kabavume la sesidubekile lapha elizweni abavume vela sisabafundi yena.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres sesole ukubulawa kwabantu abedlula amashumi amathathu libutho lakwele Sudan izolo ngesikhathi betshengisela. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bhomba ebelithiywe emoteni ebithwele izisebenzi zikahulumende elidubuke labulala abantu abahlanu izolo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ufike kwele Bhilithane izolo elomkakhe uMelania kuhambo lwakhe lokwethekelela kulelo lizwe okwamalanga amathathu. Umongameli Trump uqale ngokuyabona indlovukazi uQueen Elizabeth esigodlweni sakhe seBuckingham Palace. Efika nje uhle wachothoza umeya wedolobho leLondon umnumzana Sadiq Khan enkundleni yeTwitter esithi akawazi umsebenzi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Diva Dube waqala ngokumbuza ukuthi umumo ubunjani ngesikhathi kusamukelwa umongameli Trump.
Umumo ngabo babugande uhlangahlangele umumo, ngiyazi ukuthi uDonald Trump njengoba nxa sisazi ukuthi iMelika lilizwe elidlelana kakhulu okusondeleneyo lelizwe laseNgilandi. Kodwa-ke okukhona kathesi ukuthi ukufika kwakhe uDonald Trump kube nenkulumo eziningi, aye wakhuluma phambilina egxeka kakhulu ikakhulukazi umbuso wama-opposition parties akhonapha e-Engilandi. Kukanti lawo ma-opposition ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu ekutheni inotho yase-England iphakamele phezulu. Njalo uDonald Trump okunye kulokungezwani kahle ikakhulukazi ngakhuluma ngabantu abanjengabo-Sadiq Khan onguye umeya waseLondon outhi kule sikhathi laphana afaka khona ama-travel ban ebantwini abokuzalwa elizweni lase-Middle East kwenza ukuthi ubuhlobo labantu base-Middle East kungabi ubuhlobo obu-right. Kukathi lapha e-England abantu base-Middle East ngabantu abaningi kakhulu njalo abadlala indima enkulu kakhulu ikakhulukazi kwezepolitiki. Yiko kwenza ukuthi uDonald Trump ukuthi kakhulu njalo lezi izinto ukuthi yena uqakathekisa impilo yaseMelika kodwa akasela ndaba lento eyenzakala lapha e-England. Kodwa-ke ngokwenza njalo yena into ayilandela lapha ukuthi azozama ukuthi ayakhe ubuhlobo. Kodwa-ke ubuhlobo kaDonald Trump abusoze i-Englandi leMelika ibe lobuhlobo ofana lento esasiyibona phakathi kukaBush noTony Blair. Ngumuntu okhuluma nje engathethi mabala, okhuluma nje ongela diplomacy kahle, uyafaka nje lanoma ikuye amabala.
Sike sezokubana bakhona abanye abathi bazatshengise ngokubuya kukamongameli Trump khona ngapho, kwenzakele indloko?
Ye, abantu batshengisele kakhulu ngoba abantu njengoba ngijolakabala ngathi uDonald Trump abantu abangabe bamthakazelela ukubuya kwakhe nabantu nje abafuna ukumbona ngamehlo. Kodwa-ke abantu abalandelela uDonald Trump izenzo zakhe nenkulumo zakhe ngabantu abangamthakazeleliyo ngijola kancane ngoba into ayenzayo uDonald Trump ngumuntu ongathi wenza kube nenketabejabo. Kodwa ngifanise nokuthi kule nkulumo ayazikhuluma ukuthi yena akasoza ahambe emazweni afana lamazwe ase-Afrika ngoba amazwe la ngamazwe aphansi kakhulu, amazwe alombuso ongalunganga. Kukathi lokuyana ikutshengisela ukuthi ungumbusi ongalaziyo kahle ngoba uDonald Trump kahle kahle nxa sikhuluma iqiniso ungumongameli ongasomongameli, ungumongameli oli-celebrity yena nxa singakhuluma nxa siqondisa indaba leyo. Kungakho nje engayenelisi ukuthi alokwazi ukuthi kule nto kuthiwa yi-diplomacy phakathi nxa ukhuluma izinto ezihlanganisa amanye amazwe.
Bakhona abanye abamfanisa lomunye umkhokheli wezombusazwe khona ngapho umnumzana Boris. Ungathini wena nxa uqathanisa uTrump loBoris?
Okubahlanganisayo uTrump loBoris kungenxa yokuthi ngabantu abafisela ukuthi ngabe iBrexit iyenzeka noma iBrexit ilizwe laseNgilandi liphume kwi-European Union. Kukathi into lenxa ngakhangela ukuthi yinto esize yayenza ukuthi uDavid Cameron aphelelwe ngumsebenzi, yinto esiyenze ukuthi uTheresa May laye aphelelwe ngumsebenzi. Lokho asonto elula ngoba into njalo naleyo yebrexit ngiyinto ofaka ukuthi abantu bayinazela ukuthi yinto efaka England under ama-threat our security into zifana njengoba sazi ukuthi kulezinto zi-terrorist lani. So kwenza ukuthi ilizwe lase-England libe segcekeni kakhulu lingasatholi ukuthi lenelisa ukuthi livalelwe ngomakhelwane lapho mhlawumbe kungabe kulomkhandlo khona okungenzeka ukuthi ilizwe lase-England lenelisa ukuthi libe attack ngabanye abantu abenza imisebenzi yezigayigayi. Kodwa-ke uDonald Trump yena khonokwana akakucabangisisi kuhle uyalidonsa ilizwe le-England athi bhumani lapho. Yingakho yiyo into ebahlanganisayo le-Globorin ukuthi bona bafuna ukuthi balidonsele ngaphandle. Kodwa-ke kuyahlupha lokuyana, kuyinto enzima kakhulu, asonto elula kakhulu njengendlela bona nxa bekukhuluma bakwenzi nje kuba lula sengathi yinto engelandaba. Kungoba lokhu kudiliza umkhulumo welizwe lase-England, kudiliza le ndlela abantu abazaphepha ngayo kuleli lizwe, kodwa yena akakunazaleli kuzokunkwana.
Bakhona abacunukileyo kakhulu ngenkulumo kamongameli Trump lapho esithi umnumzana Boris ubona ungani nguye olungele ukuthi athathe intambo zombuso ngemva kokus suka kukankosikazi Theresa May. Wena ukubona njani khona?
Yinto engathakazelelwayo ngabantu ikakhulu leyo ngoba uDonald Trump Trump akufanelanga ukuthi angenelele ezintweni zepolitics zelizwe leNgilandi. Izinto ezelizwe leNgilandi kufanele kube ukuthi ngabantu abase-England abadecidayo ukuthi ngubani, noma ngithi yona ama-conservatives abadecidayo ukuthi ngubani ofanele ukuthi akhokhele iparty yabo, mhlawumbe ukuthi uzawe nguye umuntu ozawakhokhela ilizwe laseNgilandi.
Umnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekhona le eBilitane. Zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho esithi emazulwini sile themba liyikholisileke leyo ngoma igqiba izindaba ezekuseni. Siyalubonga uxhaso lwenu, siyalibona likhona kuFacebook lapha, baningi kade besibingelela lathi siyanibingelela. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababalisi bemaphandleni abaqale ukukhalala umsebenzi izolo phezu kodaba lweholo bathi bayaqhubeka njalo ngohlelo lwabo namuhla. Ukunyakazela kwamapolisa esitaladeni zamadolobho agoqela kobulawayo laseHarare sokuthiwe abanye bethithibele. Abangenelisanga ukuzwa zonke izindaba zethu abangathanda ukuzilalela, uhlelo lonke hambani ku-www.voandebele.com. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo, asidibaneni njalo kusasa. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa-fast 7. Sitshone kuhle.